Njobe khambile ekhoti namhlanje phambi kwajaji umlandi ukuprosecuta ukuthi atshengise ujaji ukuthi kunezizathu ezigcinileyo ezibambekayo futhi njalo zokuthi umuntu lo angaphiwa ibheyili. Kuthi ukuthi ngalezo zizathu-ke nxa zingalethwanga lezo zizathu kumele aphiwe ibheyili. Sasibona abantu bemeda abaningi baphiwa ibheyili. Akunandi ukuthi icala lakho linganani. Kukhangelwa kuphela ukuthi wena ungumuntu ongabaleka, ungumuntu onga-interfere nama-witnesses, uphambanise amaphoyisa ngenxa yezezo umsebenzi wakho. Yizo izizathu ezivumakalayo zinalezo. So sizakhangela sibone ukuthi yona leyo kesi iyabe izaphethwa kanjani.
Nxa sikhangela abajujisi bathi balibufakazi obumangalisayo kuze buya ke amagoda akhe athi hayi amacala lawa ngazani amanye ngokubumbabumba nje. Umantshi seyakuhlolisisa gonoku kuyamthatha isikhathi esinganani umantshi ukuze aphume lesinqumo?
Konke asithi mhlawumbe indaba yakhona iphambi kukajaji kumbe iphambi kukamantshi yinto angayilalela khonapho ahle enze isinqumo sokuthi uzamnika ibheyili kumbe uzamnithi. Kumbe nxa kulama-submissions abantu bekhulume ama-prosecutor ekhulume kakhulu namaloya akhulume imicijo eminingi baletha ama-case wabhala izinto eziningi angaphiwa i-chance yokuthi athathe mhlawumbe 2, 3, 4, 5 days mhlawumbe even a week yokuthi abhale i-judgment ngoba remember ukuthi i-freedom yomuntu ukukhululeka kwakhe siyakuqakathekisa ku-constitution. Wonke umuntu ulelungelo lokubana abekhululekile. Lo marriage bengalayo ulelungelo lokuthi abekhululekile ngoba kakagwetshwa phela. Okutho ukuthi i-bail application yonke is every bail application is an urgent matter. Yonke i-bail application siyijahlile. So akumelanga inkundla nayo ibonakale sithatha isikhathi eside kakhulu ukuze ilethe isinqumo. Iyabe sisephula amalungelo kwalowo obotshiweyo.
Siyabona njalo uyise uKenny Mbayiwa, uyise kaMary Mbayiwa, usethe indlu yakhe esedorobheni leHarare angayifaka ibe isibambiso sebail. Kuvame kanganani kona ukuthi uyise umntwana abuye le nto enje?
Kube kungumntwana wakho ongezani. So singakubona ngaleyo ndlela kodwa ibheyili isibambiso sokuthi umuntu lo oyetheswe icala angabaleki. So kuyakuthiwe uyabhadala imali ezakwenza ukuthi nawe uzibophele ekutheni uzabuya ecourt. Esikhathini esiningi siyenza njalo. Emuntwini esibone ngazani imali nedle into encane kuye kungathi waletha ama-title deeds endlu yakho abe ebanzi. Nxa unayo indlu ungayibambisa indlu yakho. Nxa ekhona ofuna ukuthi afake eyakhe imali kumbe afake eyakhe indlu kuvunyelwe ukuthi laye angabambisa okwakhe.
Ye, singathi wena kodwa ngombono wakho ubonani kuyaphumani kola?
Ikhefi le mina ngokubona kwami kubana yikhefi elinezompolitics eziningi phakathi. Ekade sifisa ukuthi sikubone njengamadoda ukubana umthetho u-aplaya usetshenziswa ngendlela efaneleyo kungakhangelwanga ukuthi lo nguzibani lo nguzibani.